Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingali tshona njani zilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ziku-12 lwezi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
imbiko ephumayo ethi uhulumende uzimisele ukubhadala ibonus ye-USD ungumbiko owemukelekayo kakhulu. Sikhuthaza njalo ukuthi kakungabi liphupho, kube liqiniso. Kanti ke encwadini esilobele uhulumende kumviki ephelileyo besivele sikhuthaza lokho.
Izisebenzi zikahulumende zamukela ngenjabulo isithembiso esenziwe ngumqatshi esokubaholisa iholo lebonus ngedola lemelika. Intatheli zindaba elodumo elisebenzela iStudio 7 njalo engumqeqeqi wezifundo zomsebenzi wentatheli zindaba ekolijini leHarare Polytechnic uPeter Banga kasekho. Kuliviki kuhlelo Woza Fridays lejaha elisakhulayo uRidima Dewa ozibiza ngegama lokuthi Judgeman kwezomculo. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izisebenzi zikahulumende zamukele ngenjabulo isithembiso esenziwe ngumqatshi esokuziholisa amabonus azo ngedola lemelika. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Imali yebonus ikhangelelwe ukubhadalwa ekupheleni kwenyanga yonale kaLwezi. Lokhu ngokokuqala ukuba imali le ibhadalwe ngale indlela kusukela ilizwe laqala ukusebenzisa idola leZimbabwe. Umqondisi wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Union, uMnumzana Sifiso Ndlovu, ngomunye wabamukele lesi sithembiso ngenjabulo.
Imbiko ephumayo ethi uhulumende uzimisele ukubhadala ibonus ye-USD ungumbiko owemukelekayo kakhulu. Sikhuthaza njalo ukuthi kakungabi liphupho, kube liqiniso. Kanti ke encwadini esilobele uhulumende kumviki ephelileyo besivele sikhuthaza lokho. Siyabonga ke ukuthi balalele bakuzwisisa ukuba izisebenzi zikahulumende zidinga uncedo. Sesizasukumela phezulu kakhulu nxa sisizwa lokho, sihlangana labo kungxoxo ezilandelayo.
UMnumzana Anthony Majongosi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association kobulawayo, uthi bafisa ukuba ngabe leholo libuya lalo linjalo.
Sibone i-government itizosibhadala i-bonus, ama-bonus ethu nge-US dollar. Siyakubongela lokho, njalo sithi siyaqhubeka sikhuluma le ndawo yokuthi vele basifakele le-salary yethu ibuye isi US dollar. Ndaba siyabona ukuthi izinto ziyakhwela ama-shops lapha, lathi asisakwanisi ukuthi sithenge le salary yethu ayisayenze.
UMnumzana Fortune Jamela, unobhala wenhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, uthi lokhu kuveza ukuba uhulumende ulayo imali yaphandle kwelizwe.
Uchwepheshe wezomnotho uthi yena nxa present budget every year, kuthi kule mali eningi yabe yenziwe lilizwe, okutshengisa ukuthi imali yemelika ikhona ukuthi abasebenzi babhadalwe imali yemelika. Kodwa isifakwa ibe yibonus yele imali. Xa isiba yibonus, uhulumende sesabona ukuthi-ke uzayicharja ngayiphi i-rate, njalo uzabanika yini abantu i-cash. Ithi lathi sesibona ukuthi imali uhulumende ulayo, ngabafake imali ebeholise abantu i-US dollars every month.
Umphathi ntambo wogatsha lwezisebenzi zikahulumende usikhwica mfundo Paul Mazima wenqabe ukuphendula umbuzo wokuba uhulumende setshengisile ukuba uyenelisa ukubhadala izisebenzi zakhe ngemali yangaphandle, kungani bengaphiwa leholo lemali le kuqhubekela phambili. Wedlulisele imbuzo kunobhala wogatsha lwezemali esithi nguye okhiphe umbiko wokubhadala ibhonasi ngedola lemelika. Asenelisanga ukuxhumana labo gatsha lwezemali ukuba bacacise ngalokhu, kodwa embikweni olotshwe ngunobhala wogatsha lwezemali uMnumzana George Kubamathanga uchaze ukuba belandela umumo womnotho welizwe lokungahlalisekiwe silinganiso sesisindo semali yangaphandle nxa iqathaniswa leZimbabwe kanye lendingeko zokunakekela izisebenzi zikahulumende babone kufanele ukuthatha lesi sinqumo. Ekhuluma lephephandaba leHerald umnumzana Gubamathanga uchaze ukuba imbadalo yamabonus izakwenziwa kanye njalo lesi sinqumo sivele kumongameli Emmerson Mnangagwa ngokwakhe. Uchaze ukuba izisebenzi zikahulumende ezile bonus edlula amakhulu ayisikhombisa amadola eMelika i-$700 zizathola eyinye ingxenye yebonus ngedola lakuleli. Wengeza ngokuthi laba abakumhlala phansi umnini mhlala phansi uyathola amadola alikhulu eMelika i-$100 kuthi umkakhe athole amadola angamachumi ayisitshiyagalombili i-$80. Abantwana bona bathole amadola angamachumi ayisithupha i-$60. Ugaja olubona ngesikhwama semali yelizwe lukhangelelwe ukukhipha izigidi ezingamachumi ayisitshiyagalolunye emali yeMelika i-$90 million. Ngimele Studio 7 yokobulawayo ngingubathabile Masuku.
Intatheli zindaba ebilodumo isebenzela iStudio 7 njalo engumqeqeqi ekolitshini leHarare Polytechnic uPeter Banga kaSekho. UBanga ubhubhe esebuthongweni emzini wakhe eHarare. Umlondolozi Ndlovu sethulela noludaba ngokugcweleyo eseHarare.
Imfa kaBanga itshiye intatheli zindaba eziningi elizweni jikelele zikhala zisithi zilahlekelwe umuntu owayelomusa ezinikele emsebenzini wakhe njalo esebenza kuhle nabanye. UBanga wasebenzela inhlanganiso zezindaba ezishiyeneyo ezigoqela iZBC, iVoice of America lezinye engakabi ngumqeqeshi ekolishini leHarare Polytechnic lapho akade esebenza khona okwamanje. Omunye wabafundiswa nguBanga oyintatheli zindaba uTrevor Kagoda ufakaza ukuba wayengumuntu onjani.
Ndirongotera kuti inini pandakatanga kusvika papoli
ngesikhathi ngifika eHarare Poli umnumzana Banga ndakatanga kuona kuva
ngezvekuti
wayesemelisa ukuba nxa kungela mali
akubhadaleli.
Omunye wasebenza nomnumzana Banga eHarare Poli umnumzana Admire Masuku uveze ukuba ikolishi leli lahlekelwe okumangalisayo.
Thina njengedepartment leMass Communication eHarare Polytechnic silahlekelwe kakhulu ngokubhubha kukaPeter Banga. UPeter Banga ubelilunga ledepartment lethu eliqakathekileyo kakhulu. Ube ngumbalisi wejournalism ojulileyo endabeni zokusakaza. Silusizi kakhulu kumuli yokubanga echiyo ngumoyi sithi mabaduduzeke enkosini. Owe ingcitshi endabeni esiphathelane lokusakaza lokufundisa intatheli zezindaba eHarare Polytechnic labafundi bejournalism labo badabukile emoyeni. Kuza kuba nzima kakhulu kuthina ukuthi sivale inxeba elithiwe ngonomzana Peter Banga.
Omunye wasebenza laye kunkampani ZBC umnumzana John Masula ye ufakaza ukuthi wayengumuntu onjani.
UPeter Banga wayeyindoda ekhutheleyo kakhulu ekufundiseni intatheli zindaba. Ngasebenzela eZBC ngaphinda ngasebenzela kakhulu engibiza eHarare Polytechnic ukuthi sincedisane ukufundisa intatheli zindaba. Wayekhuthele njalo elombono ukuthi intatheli zindaba zale lokhu zikhaliphile ekubikeni kuhle mayelana nalokhu okwenzakala eZimbabwe.
Isikhulumeni semuli udadewabo kaPeter unkosikazi Amanda Banga ukhasise ngokwenzakeleyo.
So sayithika ndezokuthi vagara vangu vainebhuti so nezuru vakatosvika ubabasa
zolo ufike evela emsebenzini waphiwa amaphepha akhe omsebenzi. Namhlanje ekuseni umama omdala uvuke ezama ukumvutha kodwa kazange aphaphame.
UBanga ubhubhe esefike iminyaka engamashumi amahlanu nathoba mnembili 58 ngomfumfu. Ushiye umkakhe uMelania labantwana abathathu. Amalungiselelo omngcwabo akaziswa kodwa ukhangele ukubekwa ekhaya lapho adakuka khona eWetsa. Abantu babuthene emzini wakhe elokishini leSunningdale 3 kunamba 1103 eHarare. Ngimele isithuto 7 ngiseHarare ngingumlondolozi Ndlovu.
Babikwa sebe izigidi ezedlula ezintathu 3.4 million asebehlatshwe ijekiseni ye COVID-19 abagoqela izigidi phose ezintathu 2.7 million abahlatshwe amajekiseni womabili. Ababikwa bezinkulungwane ezedlula kancane ikhulu 133,321 ngasebehlaselwe ligciwane le-coronavirus lokhe laqhamuka eZimbabwe enyakenye. Kwasila abazinkulungwane ezedlula ezilikhulu 128,239. Leli gciwane libulele abazinkulungwane phose ezinhlanu 4,694. Ku-Live Talk namhlanje sikhangela imbali yempilo yentatheli zindaba ebilodumo njalo engumqeqetshi wezifundo zokuthathwa kwezindaba uPeter Banga obesebenzela njalo iStudio 7. Kesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umsekeli kamongameli weleMelika uNkosikazi Kamala Harris ukhuthaza amazwe omhlaba ukubana aqinise umsebenzi wokubambisana ukuqeda umehluko omkhulu ophakathi kwabayanga labanothileyo emhlabeni jikelele. Ekhuluma ekusungulweni komhlangano weParis Forum izolo, uHarris uthe ukuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 kuvule amehlo abaningi ukubana ingozi ezinje azikhethi ukuthi nothile kumbe ungumnyama. Embikweni oqakathekileyo kunanza ilanga lamaqhawe azinikela impilo yawo ukungena kubutho ele-Veterans Day, umongameli Joe Biden weleMelika uthi kumele kuqakathekiswe ukunakekela imikhuhlane yengqondo labo abayabe bevela empini, ikakhulu abesifazane labalobulili obehlukileyo. UBiden ubeke amaluba ethuneni elimela bonke abatshona empini e-Arlington National Cemetery izolo ekuhlonipheni abalahlekelwa ngumphefumulo bevikela ilizwe labo. Ingcweti zesayensi zithi seziseduzane lokuthola umuthi wejekiseni elilakho ukwelapha isifo esokuma kwemithambo esephaphilisis ebantwini ngemva kokulisebenzisa leli jekiseni emagundwaneni. Uphethe lokudinga lomuthi luveze ukubana leli jekiseni lilakho ukwelapha lokwakha utsha imisipha yomgogodla engabe ilimele ukuze ibuyele endaweni yokusebenza kuhle, umuntu okade engasahambi yenelise ukuzihambela. Umkhokheli webutho weleSudan uGeneral Fatah al-Burhan ubika ezifungise ukuqalisa umsebenzi wokuqondisa ikhansili ebunjwe ukukhokhela lelo lizwe enganaki insolo eqondiswe kuye ngabaselizweni kanye lemazweni womhlaba ngokuthatha lelo nyathelo. Abohlangothi olubona ngezoncedo lokudla enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba olo-World Food Programme bathi isifudumezi esukele Kenya esibangelwa yikuguquka komkhathi silakho ukubangela ukungani kuhle kwezulu elizweni lelo, kubangele njalo udubo lokuselela okukhulu kwamanzi kanye lokudla. Lokhu kubekwa kuzabangela indlala enkulu elakho ukuhlasela inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 600,000 okuzamele zitholiswe uncedo lokudla.
UZulu wehlukana ngemibono edabeni lokunganxuswa kukamongameli Emmerson Mnangagwa emhlanganweni ozakwenziwa ngenyanga kaMpalakazi othiwa Virtual Summit for Democracy owenkokheli yamazwe omhlaba agoqela awezwekazi le-Afrika nenhlanganiso ezisebenzisana loZulu obizelwe ngumongameli Joe Biden weleMelika. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Inkokheli yamazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika ibikwa inxusiwe kulo mhlangano wensuku ezimbili ozokwenzelwa enkundleni zokukhulumisana zebulenjini kusukela mhlangano 9 kusiya kumhlaka 10 Mpalakazi, kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa enganxuswanga. Umqondisi wohlangothi lwezokukhitshwa kwemibiko ebandleni elibusayo leZANU-PF uThafazwa Mugwadi utshele intatheli zindaba izolo emhlanganweni owenzelwe esigodlweni saleli bandla ukuba kabalani lokunxuswa kukamongameli emhlanganweni abavele bengazi ukuthi wenzelwani.
Asazi lutho thina ngalomhlangano, kodwa lifuna ngabe sinxusiwe kiwo. Akusiyonke imihlangano okumele siyingene njengelizwe. Ngesikhathi umongameli enxuswa emhlanganweni waseGlasgow, akekho owasibuzayo ukuthi kungani wayenxusiwe.
Ingcweti kwezombusazwe uMnumzana Jenisani Ntungakwa upha umbono wakhe phezu kwalomhlangano ozakhangela ezombuso wentando kaZulu.
Bengikhangela udaba lolu abadingele virtual conference e-democracy. Ludaba olumnandi kakhulu kumbeni ludaba oluqondileyo. Kodwa ke into ekhona ekade ngiyicabanga, udaba olunje kumele libuye kumbeni lethu le-United Nations. Libe yidaba olwamazwe wonke abefungele ukuthi bekhangele khonoko.
Omunye wabacubungula ezombusazwe enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute, ZDI, uMnumzana Bekezela Gumbo upha umbono wakhe ngalolu daba.
At least mnangakho kumele ukuthi change ukuthi serious ngoku-addressa amalungelo abantu, ikakhulu siqalisa ku-ground. Yabona ukuthi indlela eyenza ngayo indaba ye-ground kakhulumi ngayo, abantu bakhayele ukuthi bethole i-conversation. Abantu baluza umnotho omningi, baluza izimpilo zabantu, abanye amathambo abola egangeni, abanye bangcwatshwa egangeni bahawula. Abantu bafuna ukuthi kulungiswe indaba ye-ground. Is the first strategy engisho ukuthi uhulumende kamnakokwa u-serious ngokuhlonipha amalungelo abantu, amalungelo abantu bemathebhelelendi, amalungelo abantu beZimbabwe.
Emazwini amunyethwe incwadi ebhalwe ngabohlangothi olubona ngezobudlelwano lohulumende ehofisini yommeli weMelika eZimbabwe, bathi akukho abangakutsho ngalo mhlangano loba ukuthi kungani enganxuswanga uMnangagwa. Umhlangano lo ubikwa ukhangelelwe ukungenwa inkokheli yamazwe omhlaba enxusiweyo ogoqela ezwekazi le-Afrika kanye lenhlanganiso ezisebenzisana loZulu zizimele. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Okwamanje ngesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weleMelika. EleMelika liyasekela ukuphatheka kweleTaiwan kumanyano we-United Nations. Umphathintambo wezezakala elizweni uMnumzana Anthony Blinken ulandise ukuthi ngani esitsho lokhu. EleTaiwan, echo kumbiko olotshiweyo, libe lombuso kantando kaZulu opheleleyo. Umbuso lo ukhuthaza ukusebenza mgceke, ukuhlonipha ilungelo likaZulu lokulandela umthetho okuyindikimba yomanyano we-United Nations. EleTaiwan liqakathekisa ulwazi lwalezi nsuku, liyilizwe elivakatshelwa ngabaningi, ezemvelo ziyahlonitshwa kunye lezemfundo. Singelinye lamazwe athatha eleTaiwan njengelizwe elithembekileyo elingumngane oqotho. EleMelika liyasekela ukumanyana ukuzenza amazwe omhlaba lomanyano we-United Nations ukuphathisa lelo lizwe ngokuthiyeneyo. EleTaiwan liyingqungquthela kwezolwazi lwalezi nsuku okuzakwenza elakusasa kwezomnotho labohulumende bethu umhlaba jikelele libe liqhakazekile. Umhlaba ufuna ulwazi oluzakwenza kube le migoqo ephathisa elakusasa ngolwazi lwalezi nsuku, hathi ukulusebenzisa ukuhlukumeza uZulu lokwephula ilungelo loluntu. EleMelika liyasekela uhlelo oluthiwa One China Policy, njalo lilobudlelwano obukhulu obuhambelana lalolu hlelo, libe njalo lobudlelwano ngasese phansi komthetho we-Taiwan Relations Act. Njengokutsho kukaMnumzana Blinken, kuminyaka engamachumi amahlanu eleTaiwan laphatheka ngokugcweleyo kunhlelo ze-United Nations ezitshiyeneyo. Kodwa leli lizwe liyalelwa ukuphatheka kunhlelo ze-United Nations. Kungenani lezigidi zabantu ezedlula kulelo lizwe, eleTaiwan lalingelabameli emhlanganweni wezokuhambisa we-International Civil Aviation Organization, kutsho uBlinken. Kungakhathalekile lokuthi kuningi esingakufunda kweleTaiwan kuhlelo lwalo olubalulekileyo olokulwisana lobhubhane lwe-COVID-19, kutsho uBlinken. EleTaiwan lalingekho emhlanganweni oqakathekileyo wezempilakahle owe-World Health Assembly. amalunga enhlanganiso ezizimeleyo emhlabeni jikelele ayahlangana kuhlelo ze-United Nations kodwa ingcitshi ze-science ulwazi lwemitshina osomabhizimusi abemidlalo amatitshala izifundi abalwela ilungelo likazulu labanye bavinjwa ukungena kulezinhlelo ngesizathu esisodwa nje kuphela esokuthi baphethe i-passport yakwele Taiwan. Umnumzana Blinken ugcizelele wathi ukungananzwa kwele Taiwan kweyisa umsebenzi we-United Nations oqakathekileyo lengatsha zayo zonke ezingathola okunenge okuvela kungcitshi ze-Taiwan. Yikho sikhuthaza amalunga wonke omanyano we-United Nations ukuthi abambane lathi ukungenisa lelo lizwe kunhlelo zomanyano we-United Nations lasemhlabeni jikelele. Ngokuhambelana lomthetho we-One China Policy oholwa ngumthetho we-Taiwan Relations Act lowe-3 Joint Communiques kunye lowe-6 Assurances. Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Ubuliviki kuhlelo Woza Fridays lejaha elisakhulayo uRidima Dewa ozibiza ngegama lokuthi Judgment kwezomculo. Yena ke ucula umdumo werege ekokulawayo. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Smanda.
Me don't complain, me have no question. No, me sabio, me love.
Ujudgment uyacathula kwezomculo, kodwa ungene kwezakwala ngomthuma kwamakhosi. Sile kancane ngembali yakhe.
Ngazalelwa eMpiringwa, ngakhulela eMpiringwa, ngenza iprimary yami eMpiringwa, Sinikela Primary School. Ngazobuya kuBulawayo, ngafunda eMagwegwe from 4 months to 4. Ngikhule ngumuntu othanda ezomculo, wazoba nomuntu othanda umasajo owangi-introducer kwi-studio eseGwanda, waqalisa ukuhlabela i-music yami. Ngithanda i-reggae conscious engiyenzayo, i-stage name sami, uJudgment.
Ekukhuleni kwakhe uthi wayethanda ezokulalela imiculo yabantu abatshiyeneyo. Bakhona abamenza waba lo mdlandla ukuthi laye acule.
Ngikhule ngithanda ukulalela umhlabeli lothiwa nguJah Prayzah no-Andy Mrizo wabantu abe-inspirayo ngomusic. I-stage name sokuthi Judgment sabuya ngokuthi mina like into zomusic ngiyazikhupha and then manje sithi Judgment kusho ukuthi king man and then Judgment it means inkosi yabantu but ikhethwa uNkulunkulu ayabantu.
Usebenze labanye ekuphekeni umculo wakhe uJudgment okuyibo abamenza wacindezela umculo wakhe lowethu ulaleleyo namhlanje.
Ngayintrodusa iGwanda Studio umuntu kuthiwa nguMaster Joe wasecela ngenza i-collabo laye ingoma enkona kuthiwa ngu-True Love ikhona ku-album lakhe kuthiwa ngu-Tsunami and then ikhona i-package ekhona ingoma ezingu-5 le ngoma kuthiwa ngu-Your Body featuring Lance Hebron and Prodi Major and then ngenitha u-Believe in Love featuring Lance Hebron and then ngenitha u-Teach Me Jaja i-single track ngisethe ukuthi engxenye yomnyaka ozayo ngo-February yabe seyinisirelizile ingoma lezo.
Isikhathi silomona njalo sesidlomangoye bakwethu. Umculo wakho bangawuthola ngaphi abalaleli mfana kaDeva?
Ingoma lezi ndizabe ngikwanisa ukuzithola kuma-all social media platforms. Ku-Facebook lakwazi ukuthola Judgment and then ku-Instagram liyalithola iJudgment, Facebook like ku-YouTube liyalithola Judgment.
Yilo uhlelo lwakho mlaleli lapho esithuthukisa abaculi bakithi sixoxa labo ngemisebenzi yabo. Namhlanje besikwethise lo Judgment ngomculo wakhe owe-conscious reggae kuwoza Woza Friday. Mpelasonto emnandi kini lonke, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Complain, we have no question. No, me sabio.
plan. Me have no question. No, me stop you.
Hlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Izisebenzi zikahulumende zamukele ngenjabulo isithembiso esenziwe ngumqatshi esokuholisa amabonus azo ngedola lemelika. Intatheli zindaba elodumo njalo obesebenzela iStudio 7 engumqeqetshi ekolitshini leHarare Polytechnic uPeter Banga kasekho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngisithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa 7:30. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu nilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Lilale.